VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 1 kuNcwabakazi 2023 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okunye okwenziwa yiMonthly Commission sabona ukuthi bathi bona sebeqedile ukudingisisa babe kudingisisa bathi babona kungcono ukuba abantu abalahlekelwa izihlobo zabo kumelwe babhadale.
Sokuyiminyaka emihlanu lokhu wadutshulwa abantu abayisithupha eHarare ngamasotsha ngemva kokhetho mhlaka 1 Ncwabakazi 2018.
Sokho apho besifundiswa ngezidoda amabhizinisi, unqawule business uyenza njani, and then beselihamba kuma-site visits siyabona indawo lamanye amabhizinisi ukuthi abantu be-America bona kahle kahle vele i-business bayiqhuba kanjani.
Unkosazana Ntombi kaMama Moyo oloba imidlalo yokulingisa phansi kwenkampani yakhe eNtombi Moyo Film Company uthi ufunde okuningi e-University of Texas ese-Austin kuhlelo olweMandela Washington Fellowship. Amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo ayaqhubeka njalo amapholisa kunye lenkokheli zamabandla ezombusazwe akhokela le-ZANU PF laphikisayo ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuyiminyaka emihlanu wadutshulwa abantu abayisithupha eHarare ngamasotsha ngemva kokhetho mhlaka 1 Ncwabakazi 2018. Uhulumende waba lekhomishini iyayikhokhelwa ngwake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Haleme Mohlante eyahluzisisa udaba lolu, kodwa kuze kube manje akula okuthe kwalungiswa ngamacebo aphuma kulelo phenyo lweMohlante Commission. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isehlalo lesi satshiya abaningi bebambewa phansi besethiswa indlela amasotsha angena ngayo emgwaqweni adubula ubulala abantu ababetshengisela befuna iZEC ikhiphe impumelelo yokhetho ngesiphangiphangi. Kwalimala abantu abaningi, kwabulawa abayisithupha abagoqela uJelas Jikandira, Sylvia Maphosa, Brian Joao, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire noChallenge Tauro. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi iziqondiso zekhomishini yeMohlante Commission eyabekwa ukuba labo abadula abantu babotshwe kazange zilandelwe lezo ziqondiso. Umnumzana Reward Siziba oyinhlanganiso eyeZimbabwe uthi kuningi okungazange kukhangelwe yili khomishini.
Okunye okwenziwa yiMonthly Commission sabona ukuthi bathi bona sebeqedile ukudingisisa babe kudingisisa bathi babona kungcono ukuba abantu abalahlekelwa izihlobo zabo kumelwe babhadalwe nabantu abalahlekelwa into zabo. Kodwa phakathi kwabo laba sibona ingxenye yabantu yiyo engabe yathola ubhadalwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owebandla le-CCC uthi ngelanga lanamhlanje ilizwe likhumbula ihlazo elenzakala ngalowo mnyaka ka-2018 ikakhulu khathesi okungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho lwenziwe.
Becela besithi bafuna ama-results ama-election atshelwa abantu ngamasinyane. Amasotsha ethunywe nguhulumende weZANU PF baba ngubhova babulala abantu abayisithupha. Kwaba leMohlante Commission eyathatha isikhathi, kodwa lanamhla lokhu ukuthi lokho yayikumumethe ibandla leZANU legovernment ayizange ikufeze.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu webandla leZAPU othi uhulumende kakenzi lutho ukubona ukuba imuli zalabo abaphanyanzelwayo ziyathola ukuphumula.
Thina njengezapho siyalunanza lolu suku sikhala lemuli lezihlobo zalabo abalahlekelwa ngabangane lezihlobo ngosuku lolu lapho uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa wavuka iganyane wadla abantwana baseZimbabwe. Silusizi ngalolu langa ngoba lisikhumbuza igugurawundi, lisikhumbuza umbhuqazwe owaqeda abantwana basemathebeleland. Silusizi njalo ngoba konke okwaxwayiswa ngobaba uMhlante ukuthi kwenziwe akulala into eyodwa nje ebambekayo ethe siyenziwe nguhulumende.
Kodwa unkosikazi Virginia Mabhiza, isikhulumeli sogatsha lwezemthetho, uthi uhulumende usenze okuningi ukulungisa lokho owakhulunywa ikhomishini le.
What I can confirm for you is with that few cases of either the victims themselves or their dependents coming to us.
Engingakutsho ukuthi sesibe labantu ababuya kithi befuna usizo ngendlela ezehlukeneyo. Sancedisa abaningi ngemali yesikolo lendleko zesibhedlela. Sabatha kungatsha zikahulumende. Sathola ubunzima babantu abala ukuba baqhubeke bethola usizo kithi.
Ezinye zeziqondiso zekhomishini eyayikhokelwa nguMohlante zakubeka sobala ukuba labo abalezihlobo zabo ezabhubhayo kumele babhadalwe. Yaphinda yathi amasosha adubula abantu kwakumele abotshwe, kodwa kuze kube namhlanje abakazi babotshwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende akhangelisise lokho okwashiwo yile khomishini ukuze ukhetho lwalonyaka lungabi lesihlakalo esifanayo. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Unkosazana Ntombi kaMama Moyo oloba imidlalo yokulingisa phansi kwenkampani yakhe iNtombi Moyo Film Company uthi ufunde okuningi e-University of Texas ese-Austin khonapha eMelika, lapho abe kuzifundo zohlelo olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Unkosazana Moyo uthi uthole ulwazi lokuqhuba ibhizimusi yakhe lokudlelana kahle loZulu. Uselungiselela ukubuyela ekhaya kungaqhitshwa umhlangano omkhulu we-2023 Mandela Washington Fellowship Summit owenzelwa khonapha eWashington DC. Ake sizwa ikhuluma ngakwenze kwele Melika lazafika ekwenza kwele Zimbabwe.
Ngenze kokubhala ngaqalisa ngibhala amabhuku, and then phambili ngazibona sengitshintshe sengikasi kubhala amafilimu. So ngabhala amanye ayetshengiswa kuZambezi Magic, amanye kuShowmax, amanye la ku-3K TV. Ngijala ukubhalela abanye ukuthi sisebenzisane, and yikho esenguyenza khathesi ukuthi ngiyabhala amafilimu, izinto zoku-entertain abantu.
Kunjani, kuyasebenzeka yini kumbe kunzima?
Kuyasebenzeka ngoba abantu baningi abayenza khona ukuthi engikwenzayo. So ngiyabe ngasebenzi ngedwa. Ukuthi uyenze wedwa vele akuphumi. Kuyamele udinga abanye abayenza khona ukwenzayo, bese lihlanganisa ingqondo. Ngoba abanye babuya le-equipment, bona ubuye le-story. So selihlanganisa, lipheke, kube sokuphuma sokuyinto eyi-one ebukekayo.
Ye, khona manje useMelika, akusitshela ukuthi ubungaphi nxa sikhangela ikolleji njalo lokuthi ubusenzayo.
Fake University of Texas at Austin. So university yangkhona nge Texas but ise Austin. Isithi yangkhona thiwa Austin. So khapho besifundiswa ngezidoda amabusiness, unqawo le business uyenza njani. And then bese lihamba kuma site visits, siyabona indawo lamanye ama business uthi abantu beAmerica bona kahle kahle vele ibusiness bayiqhuba kanjani, benza njani lama processes abo. And then suka lapho bese liyenza community service futhi hamba libe siyasebenzisana labantu nje kuma communities lincedisa like aba umphakathi khonapho, whether kusesikolo sipenzapenda umduli esikolo, like sihamba salungisa ukudla kwenye indawo kuthiwa yi-Central Food Bank. So kabe kuhlangene yikufunda lokwenza lokuvakatshela amabhizinisi kanye lokuncedisa umphakathi.
Singathi-ke ufundeni khonangale-ke ikolejini lele?
Ekhwezi ngifunda ukuthi nxa ngingusomabhizinisi njengokuthi ngenza njani khathesi, ngisebenzisana njani labanye abantu, lokuthi nxa kukhona engudinga ebantwini ngudinga njani, whether luncedo, whether ndinga i-advice ngikhulume lomunye umuntu oyenza khonokho engikwenzayo. So khonokho kungifundisile ukuthi futhi angikho ngedwa kunto kuzinto lezi engizenzayo kulabanye abantu and ngingesabi ukuthi ngicela uncedo ukuthi ay lapha sengistakile lapha ngicela uncedo senge-ID end ngoba sibaningi senza lokho and the ipoint yakhona ukuthi sonke sinje siphumelele ku entweni le esesiyikhethile empilweni.
Ubuyela nje ekhaya abanye bazathi usufunde kakhulu njalo ulwazi ohamba lalo khona ngale khaya iluphi ubunazani lunganceda uzulu?
Ukubuya kwami lapha ngavele ngazitshela ukuthi akubunxa kubuya mina ambuyi ngingedwa ngibuya ngilabanye. So khonokho engufundisiweyo lami ngiza kuthatha ngikuyehlisele phansi kwabanye ababe belo interest abafuna ukuba kwazi lokho engikwaziyo. Njengokuthi senza abantu abafuna ukwenza amafilm especially omama lamankazana nje ngingakwanisa lokuthi ngikhulume labo ngezinto lezi sengizifundile ngapha ngoba into le inkulu kulami ngokuthumeza mina ukuthi ngibuye ngapha ukuthi lami ngithathe khona konke engifundileyo ngikulethe ebantwini. So vele ngilentshukuntshu yokusebenza labantu nje ofuna ukusebenza lami ngikhona sihlanganeni senza amafilm.
Yekufika nje isuku lokuqala kuyini oza kuphatha khona ngale Zimbabwe?
Ngangivele ngiqalise i-project ngangizama ukubhala i-drama ele 13 episodes. So ngifika nje ngiphezu kwayo ngifuna ukuyicedisa nzama mbona ukuthi singaqalisa nini ukuthi siyishuthe bese siyidlulisela phambili. But nje lokho esengifundile ngapha kuyangincedisa ukuthi ngingezelele ku-drama yami leyade sengivele ngiyibhala. So isokuyisuka ukuthi ngiyilungise ibe nhle ibe yinto ebukekayo bese sibona siyayishutha.
Akusitshele ngokunye owakulobayo sokuphumile njalo ukuthi kwakungena ngapi?
Ngiyahlangahlanganisa emabhukwini ngabhala ibhuku othiwa ngo-In 30 Days laphuma ngo-2020 ngalithengisa abantu babelithakazelela. And then okwe-TV ngabhala imuvi othiwa ngu-Gold Diggers yayi kuZambezi Magic. Ngabhale ino thiwa ngu-$400 le yayikuZambezi Magic but ikhona khathesi ku-Showmax. So nxa umtelo we-Showmax uyakwanisa ukuyibukela u-$400. And then ngabe sengichathwa John Mabuyane Films ngangabhalela u-Amanxeba ngangiphakathi kwe-team lanto awayebhala u-Amanxeba u-season 2 lo-season 3.
Unkosazana Ntombi kaMama Moyo ukuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders besixoxa laye ekhonapha eWashington DC. Amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo ayaqhubeka njalo amapolisa kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli weZANU-PF balokhe begcizelela ukuthi kube lokuthula lanxa amabandla aphikisayo aguqela ele-Citizens Coalition for Change esithi udlakela luvelela kubona labo abathi aluphele. Omunye usanda ukukhuthaza eleZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olulokuthula ngumnumzana Julius Malema webandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters ele-South Africa kumbuthano oqhutshwe ngempelaviki okunanza ukufikisa kwe-EFF iminyaka elithumi yabunjwayo. Kubika usithandekile Mhlanga.
Asizweni amazwi kamnumzana Malema ekhuthaza ukuthula kweleZimbabwe.
We say to President Mnangagwa, stop disrupting the peace of Zimbabwe. Zimbabwe is going to election. Allow the Zimbabweans to make their choice in a democratic manner without any form of intimidation.
Umholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Jili, wayenxusiwe kulomcimbi. Uthi umnumzana Malema wayengasoli umongameli Mnangagwa ngoba kuvele kulokuthula eZimbabwe.
Ekhuthaza very strongly ukuthi iZimbabwe mayibe le peace, iZimbabwe mayibe le enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, whether ngumuntu we-ZANU-PF, whether ngumuntu we-Mthwakazi, whether ngumuntu we-ZAPU, kungabi le dispute, sibe able to congratulate each other. Sikwazi ukuthi hayi abantu bakhethile ngendlela akade beyifisa.
Umnumzana Ntibali uphawula ngobudlelwano bebandla lakhe lele EFF yeSouth Africa.
I-EFF i-1 sibhiliva ku-1 1 founding manifest. Siqhubekela phambili ngendaba ye-land expropriation without compensation. Thina sifuna i-free decolonized education. Thina sifuna more investment ku-economy ye-Africa. Thina sifuna i-borderless Africa. Thina sifuna i-nationalization of ama-mines. Lamanye ama-sector nje aqakathekileyo. Inhlanganiso zihloniphe ama human rights. EFF ye South Africa lama EFF wonke nje jikelele i Africa yonke sisebenza sonke njalo i ideology yetu i1. So kodwa thina i EFF Zimbabwe is an independent political party e operator within Zimbabwe laws. Kodwa hayi ubudlelwano bethu bukhulu kakhulu le EFF.
Umcimbi we EFF ugqitshwe ngomgido wetoyitoyi obuholwa ngumnumzana Malema lapho obekulomutsho oncoma umanyano weziphalo wemkhonto wesizwe okugcizelelwe ingoma yomhlabeleli uRingo Madlingozi ethi vuma kamnandi.
Amafaita fikile kweli shu faita ndithi vuma kamnandi.
Asizweni umbono kamnumzana Ndibali ngalomculo.
Nina vele ngumuntu owaphuma kuzaphu izaphu kuyikuthi ubaba lo mama babe ngamalunga awezaphu. UJulius Malema uphume ku-ANC labanye nje abasebenza layo. So imbali ye-Zipra lomkhonto wesizwe siyayi-understanda kakhulu njalo ingoma leyi yokutoyitoya ingoma eyayihlatshelwa empini ingoma eyayihlatshelwa ukuze ikhuthaze abantu. Nalathi sizibona sisempini ye-economy. So ukuze simotivate ama-ground forces ethu, we will always sing these kind of songs and sitoyitoye ukuze sizikhumbuze ukuthi we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for one presidency. Ilizwe liyi-1 kuthiwa yi-Africa. Yiwo umbono wethu.
Umnumzana Ndibali uncintisa kukhetho lokudinga uzamela imagwegwe edale nephalamende emele ibandla lakhe le-EFF Zimbabwe. Imele iStudio 7 ikhonapha eWashington DC. Ndingusithandekile Msaka.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sihangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa owedolobheni le-Memphis eTennessee khonapha kule Melika adubule alimaza kakubi undoda ovuke ubhova wazama ukungena kwesinye isikolo sabohlobo lwesi-Jewish. Uthe sebona ukuthi kasenelisi ukungena kuleso sikolo waqala ukudubula emoyeni okwenze amapolisa ahle amdubula amlimaza. Iqembu labesifazana elimele eleMelika emdlalweni wenguqu selidlulele phambili esigabeni esilandelayo sokudinga intshantshu ezadlala kumncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba e-Women's World Cup. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba ngutshike lobhanqa 0-0 leqembu lePortugal. Imibiko kahulumende iveza ukuba ngenyanga edluleyo isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sehlesa kuma kuthumi lanhlanu ekhulwini 15.3%. Lokhu uthi kubangelwe yikuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika, kubika ubathabile Masuku.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukwehla kwentengo yempahla ngenyanga kaNtulikazi kubangelwe yikwehla kwemali edingekayo nxa uthenga idola leMelika. Okutsho ukuthi intengo lezi ziqhubeke zifana nxa zibethwe ngedola leMelika kodwa zehle ngedola leZimbabwe kuphela. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa ngokwehla kwentengo yempahla okubonakala ngenyanga kaNtulikazi.
Into eyenzakalayo i-exchange rate adjustment. So nxa irate yeku-auction isehla layo, labo bayayehlisa ama-prices. So ngathi i-movement ye-exchange rate yiyo eyayenza ukuthi ama-prices yehle. Kodwa lokhu ngiyakuthakazelela ngoba kuyatshengisela ukuthi i-problem yethu I saw anything to do with our economic fundamentals. The problem here has always been a trust, and once we fix, everything else will come back to normal.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi iningi labantu lithola iholo eliphansi. Ngokunjalo ukwehla kwentengo yempahla akutsho ukuthi sezaneliswa nguye wonke umuntu.
Yebo kambe lapha lalaphana kube lobubelo ngokwehla kwentengo yezinto ngokuba abantu besebethwele nzima kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto obekungapheli. Kodwa ke singakhohle ukuthi abantu abaningi abasebenze, abantu abaningi bahola imali encane lapho abasebenza khona. Ngakho ke ulanxa izinto zehlile kakuthi ukuthi seziseneliswa yibo bonke abantu. Kanti kamaholo kakhwelanga ayiwadingakalayo ukuthi abantu bathenge izinto ngokwenelisa. Ngakho ke kakwehlanga izinto kakutshintshanga ebantwini abaningi.
Unkosikazi Melissa Mlotshwa oyisisebenzi sikahulumende uthi akukhanye ukuthi kule nguquko ngoba belokhe besehluleka ukwanelisa ukwenza abakufisayo ngemali abalayo.
I-inflation ingaze ibe yehlile kuyafanana ngoba imali esiholayo ayeneli lutho kithi, lokhe kufanana. Into esiyikhangeleleyo ukuthi iholo libe yi-US ukuze kube lula lakithi. Khathesi umumo esikuwo ukhatshana lokuthi kukhanye ukuthi i-inflation yehlile, izinto lokhe zidula kakhulu.
Unkosikazi Yolanda Bebe, olebhizimusi ethengisa impahla ezidliwayo, uthi sebehlisile intengo yempahla kodwa inani labathengi kalikhuphukanga.
Yeah, ama-prices awempahla siwa-adjustile ahambelana lama-exchange rate, okusho ukuthi lawo ayehlile since ama-exchange rate lawo ayehlile. Kodwa nje okukhona ukuthi na in business ngapha asange sike sibone any increase in sales, ukuthi maybe sesingabona abantu bebuya bethenga izinto ngobuningi. Hayi, akunjalo, ama sales ethu lokhe efanana. Engxenye kuyukuthi khona vele impahla zethu ama prices lokhe efanana nge-US dollar, uzange kuke kutshintshe, kwehle kuphela nge-RTGS.
Idola elilodwa leMelika emkambo wabo siphatheleni lithengwa ngamadola aweZimbabwe azinkulungwane eziyisichiyagalombili, i-8,000 zimdollars. Kuthi emkambo kahulumende lasemabhanga, idola elilodwa lithengwa ngamadola aphezu kwenkulungwane ezine lengxenye, i-4,516 zimdollars. Amabhizimusi avunyelwe ukufaka ichumi ekhulwini, i-10% yentengo evunyelweyo, okwenza idola elilodwa liphose libe ngamadola azinkulungwane ezinhlanu, i-4,968 zimdollars. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Nesikhathi sokusele amalanga angamathumi amabili lambili ukuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe, abatsha bancintisa ukuba ngamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila bathi kungakadalulekile ukuthi bahlangana lenhlupho bani ngesikhathi bekhankasa. bazanqoba okwezinga elaphezulu. Utopias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke emsebenzini wezokhetho ezinjenge-Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network lezinye zithi ngenxa ye-youth quota ezabona ontanga abalitshumi bengena edalela ephalamende kwenza ukuba inani labasakhulayo abancintisayo kulolu khetho libe ngeliphezulu. I-ERC ithi abasakhulayo abayisilinganiso esifika phakathi kwamachumi amane lanhlanu ekhulwini 45% lamachumi amahlanu 50% babhalisa ukuvota. Omunye osakhulayo ofuna ukumela iLobhengula Magwegwe edalela ephalamende engowebandla le-CCC njalo engomunye wabalitshumi lambili abebandlaleli abavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise ngoba kuthiwa bahambisa amaphepha abo okufuna ukuncintisa isikhathi sesedlule. Umnumzana Eric Gono uthi ulethemba lokuthi uzayenelisa ukuncintisa njalo uzanqoba.
Inkundla yokhetho kuselantwini ayikhona emakhots. So thina sibhizi ku-ground asibuyeli muva. Abantu bayasamukela kakhulu and abantu bafuna sibili ukuthi baphiwe ithiwa labo lokuthi bazikhethele iinkokheli zabo abazifunayo.
Ekhuluma emele abasakhulayo bebandla leZANU-PF abancintisa kukhetho lwalonyaka eMathebeleland North, isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kuleli bandla esabelweni lesi, unkosikazi Pauline Mpande, uthe ukukhankasa kuqhutshwa ngendlela emnandi engabandlululi muntu.
Asila nzima esiwubonayo kathesi kumakampeni ethu. Abasakhulayo bayabuya emhlanganweni lobuningi babo and bayasithembisa sibili ukuthi 23 August sizakuba lathi labakhokheli abasakhulayo.
Loba besitsho njalo abezalo PF ukuthi konke kuyatshelela, uyakulandula umnumzana Mudenda Chilumbo okhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party.
The only people abazakwanisa ukucontesta for these elections ngontanga abezanu PF yibo abale mali leziyana ezitshontshwa eze gold smuggling, so abezanu is automatic sebengenile.
Umnumzana Admaya Masikati omela izanu PF ekhethweni lokudinga umeli wempophoma Mzilikazi edalele ephalamende uthi akukho lula kwabatsha bebandla lakhe.
Ama challenges akhona nje malutshwana nje indaba yokuthi ungafaka ama poster bayawakhipha, but ama opportunities akhona ukuthi ikathesa abantu ba responda ngoba babona ngathi izalo PF ibuya le development phakathi komusi.
Umqondisi we-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi kuningi okwenzakalayo ngesikhathi sokukhankasa esikiso okuzavimba abasakhulayo ukuthi bengaphumeleli ekhethweni.
I-expectation ukuthi abantu abatsha bazavotelwa ngabantu abatsha, but nxa sesikhangele i-election lay, it's highly unlikely ukuthi abantu abatsha they are going to turn out in numbers nxa yezinto zona lezi nje ezenzakala ku-environment ukuthi abanye abantu bayadisqualifywa, kuya-create an atmosphere of apathy.
Osakhulayo ocubungula indaba zombusazwe ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi abasakhulayo balomlando wokunakekela ikusasa yabo kulolu khetho.
Abantu laba sebebadala aseke baba ezihlalweni abasawubambi kahle umsebenzi ngoba sebewujwayele. So xa ungatholakala nje abafana abancane lamantombazana abangabamba lezo zihlalo, bengabuya leminye imiqondo emisha, bengabuya lentshukuntshu yokwenza umsebenzi, babambe umsebenzi ophume kahle.
Ikhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ithi ngalesi sikhathi kayenelisi ukwazisa uzulu ukuba bangaki abasakhulayo abancintisayo kumbe ababhalisayo ukuvota kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 ngayonale inyanga kaNgcwabakazi esiyisungule namhlanje. Ugwalo olwethulwe ngabe-Election Resource Center ngonkwenkwezi lonyaka luveze ukuba abasakhulayo bakobulawayo laseHarare abafika isilinganiso esiyisithupha ekhulwini 6% bathi abasoze beyevota lonyaka ngoba abathembi ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ulazi kunamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection, sixoxa labatsha baseZimbabwe abakuhlelo olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Sokuyiminyaka emihlanu kwadutshulwa abantu abayisithupha eHarare ngamasotsha ngemva kokhetho lukamhlaka 1 Ncwabakazi 2018. Unkosazana Ntombi kaMama Moyo oloba imidlalo yokulingisa phansi kwenkampani yakhe eNtombi Moyo Film Company uthi ufunde okuningi e-University of Texas ese-Austin kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Sikuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Woluvalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.